Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Nithathele lithuba lokubonga uJonga Kandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lesiShona. Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolesibili mhlaka 17 Mfufu 2023 ngoProphetess Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Kuyajabulisa kakhulu lokho kwenzakale izolo. Ngikanti njalo ngicabanga ukuthi abantu abaningi bebevele bekulindele ukuthi umtswaledi uzonqotshwa ngoba i-argument yakakade ihambisile ibivele yona i-argument engingathi mina ilula. Kungakho ngithemba abantu abaningi bayajabula kakhulu.
Umthetho ndaba waphezulu wakuleSouth Africa owePretoria High Court usuchithile isicelo sikaMpati Tambo wendaba zasekhaya sokuthola imvumo yokuphikisa isinqumo sayo esiphathelane ilengwalo ezeZimbabwe Exemption Permit.
Kuyakhanya sibili ukuthi kuyamele ukuthi ahambe abhule umlilo ngoba lokhu kungenza ukuthi kulumathe kuqalise i-Third World War nxa kungaphathwanga kuhle, nxa kungabanjwanga kuhle ngoba amazwe amanye lawa azozahlale abukele.
Umongameli Joseph Biden welemelika ukhangelele ukwethekelela kwele Israel nakwele Jordan kusasa lapho akhangelele ukuxoxisana nale nkokheli yamazwe lawo mabili ngempi ephakathi kwele Israel labebutho ele Hamas. Kule sizalwane seZimbabwe umnumzana Tafatsi Kwamanyika othi usexotshisa amalunga ebandla lezanupf ngamashumi ayisikhombisa 70 asedalela ephalamende. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umthethwandaba waphezulu wakweleSouth Africa owePretoria High Court usichithile isicelo sikaMpati Ntambo ogatsha lwendaba zasekhaya umnumzana Aaron Motsoaledi sokuthola imvumo yokuphikisa isinqumo sawo sokuthi isaziso sakhe sokuthi amaZimbabwe Exemption Permits azakwesulwa kasikho emthethweni. Uthuso Khumalo uSipho Lujaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Kusinqumo sawo esethulwe emphakathini ngomvulo, umthethwandaba wePretoria High Court uthi uchithe lesi sicelo ngoba lingekho ithuba lokuthi isicelo sikaMpati Ntambo Motsoaledi singaphumelela ukuguqula isimo somthethwandaba. Uthi uMpati Ntambo Motsoaledi wehluleke ukuletha ugwalo olufungelweyo olupha izizathu zakhe ngesikhathi uthethwa leli cala emthethwandaba. Umthethwandaba uqhubeke usithi ezinye izizathu zikaMpati Ntambo Motsoaledi ezigoqela ukuthi ufuna ukuphikisa lesi sinqumo ngoba sigxamukela kunqubo zedali laMpati Ntambo lokuthi umthethwandaba waphazamisa ngokuthi kwakufanele akhulumisane labaningi bama-ZEP engakathathi isinqumo lesi ngamathambo nje angalanyama azama ukwengeza esitshebeni. Isinqumo somthethwandaba lesi sesemukelwe ngenjabulo izalwane zeZimbabwe kwele South Africa. Intatha ezindaba eZimbabwe ezimeleyo umnumzana Mxolisi Ncube uthi bekuvele kusegcekeni ukuthi inyathelo likamnumzana Motsoaledi lokuphikisa isinqumo somthethwandaba alilazo insika zomthetho.
Kuyajabulisa kakhulu lokho kwenzakale izolo. Ngikanti njalo ngicabanga ukuthi abantu abaningi bebevele bekulindele ukuthi umtswaledi uzonqotshwa ngoba i-argument yakakade ihambisile ibivele yona i-argument engingathi mina ilula. Kungakho ngithemba abantu abaningi bayajabula kakhulu.
Le yinto esekelwa ligqwetha lezamalungelo oluntu ehlanganisweni ezamalungelo e-African Diaspora Global Network umnumzana Vusumuzi Sibanda. USibanda uthi ngitsho la magqwetha ayemele uMpati Ntambo kuthethwa lolu daba behluleka ukuletha izizathu ezibambekayo ngendlela athatha ngayo lesi sinqumo.
okusobala khona ukuthi cha ungqongqoshe wasekhaya kubukeka sengathi indlela asebenza ngayo akathathi ukuxwayiswa ngabantu abazumthetho yena ubona ingathi wazi konke kunokuthi ahlale phansi axwayise alalele kungakho nje icala leli siyazi ukuthi usengabuya aqhubeka athi ufuna ukuya enkantolo yesekela mthetho selizwe ngoba udlalisa nje imali yentela zabantu kodwa umsebenzi uyamhlula ungqongqoshe wasekhaya akasebenzisi ukucabanga nokuxwayiswa ngoba unabo abamele ukufana bayamxwayisa ngezinquma zithathayo
Umgcinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana ngakuthi uMabhena uthi izindaba ezinhle kakhulu ezikulesi sinqumo.
Abantu abaningi bebekhathazekile ukuthi kuza kwenzakalani mhla ka 31 December 2023 ngoba iGrace period yayithe yona 31 December 2023. Njalo futhi ukuthi uminister bese aphila bosokususpenda ukuthi kuimplementwe ijudgment eyayikhona. Yikhosa ke sabona Helen Suzman Foundation isigijima futhi sisiye enkantolo esisithi inkantolo ingavumeli ukuthi umphathi intambo ezangaphakathi akophe abantu laba abaphethe ama-ZEP.
Lesi sinqumo sasemva sitsho ukuthi sisamile mpo isinqumo somthethwandaba sokuthi ama-permit e-ZEP asasemthethweni kuze kube nguhlangula omnyaka ozayo. Lokhu kutsho ukuthi bayavunyelwa ukungena lokuphuma elizweni santando kuze kube ileso sikhathi umthethwandaba usuthethe esinye isinqumo esingahambisani nalesi. Abenhlanganiso yeHelen Suzman Foundation ebiphikisana lenyathelo likamphathi ntambo lesicelo sokuphikisa isinqumo semthethwandaba bebengakatholakali ukuthi baphawule ngalolu daba. Osaphethe isikhundla sesikhulumeli sikamphathi ntambo Mswaledi umnumzana Thabo Mohola utshele Studio 7 ukuthi umphathi ntambo Mtswaledi uphakade wokulungisa impendulo eqinileyo esinqumo lesi. Ngimele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Umongameli Joe Biden wele Melika ukhangelele ukwethekelela kwele Israel la kwele Jordan kusasa. Lapho akhangelele ukuxoxisana lenkokheli yamazwe la omabili ngempi ephakathi kwele Israel leqembu lebutho ele Hamas. Impi esibulalise abantu abafika phose inkulungwane lengxenye kulelo lizwe. Abezindaba abe Reuters babika ukubana uhambo luka Biden lwenziwa ngesikhathi elemelika selivumelene lele Israel kuba kumele kuncedwe abantu abahlala eGaza Strip asebethwele nzima ngokusilela kwamanzi ukudla lemithi ezibhedlela. Ibutho lakwele Israel eselilungiselela ukuhlasela ngamandla kwele Gaza selibhombe indawo eziningi labulala abantu abafika phose inkulungwane ezine 3800. Ele Israel lele Melika asekhuze eHezbollah ihlome yaphelela kwele Lebanon esike yaphosela amabhomba kwele Israel isithi ayikuthakazeleli ukwenziwa ngele Israel eGaza Strip. Lokhu sokuzondise njalo ele Iran elisekela iHezbollah okwamanje abantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu 300,000 sebesukile kwezinye indawo zeGaza Strip babuthana ezansi yalindawo kulandela inkuthazo eyenziwe ngele Israel elithi lizangena ngenkani njalo langamandla eGaza lapho efuna ukususela amanqe bonke abakuHamas. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomfundisi Raphael Mthombeni ukhonza eBrethren in Christ Church njalo ecubungula ezombusazwe ezimele.
Ukukhanya sibili ukungathi ipressure ikhona kakhulu ikakhulu nxa kukhangelwa indlela iIsrael echaye ngayo kakhulu xa ichaya indawo zokuhlala zabantu kazana lakhona lokho ukuvalwa kwamanzi ukuvalwa kwamagetsi ukuvalwa kokudla ukuthi kungene laphana kubonakala sibili kungathi kuyinto embi eqakathekileyo ezima futhi kanti ke njalo labona laba bathathwayo lokuthiwa ngama hostages abathathwa bangena ngaphana eGaza lalabo abemelila abemelika izizalwane ezisegaza ezingakaphumi ezilokhu eziphakathi khonapho konke khona lokhu kuyakhanya ukuthi kuxabene sibini njalo nxa kubonakala i-Israyeli lokhu izangena ngenyawo lamatenki lakho konke besiyachaya khona ngale ngoba eqinisweni akulabantu abangu 1.2 million abangasuka endaweni baphume bonke kulabantu abaningi abazasala laphana abagulayo abadala abantwana izigoga labo bonke laba banjalo abantu bonke labana bazawufa khona phana befele ezandleni ze-Israyeli besithi balwisana le-Hamas
ubona nazani uzakwenzani khona ngale-ke uBiden
kuyakhanya sibili ukuthi kuyamele ukuthi ahambe abhule umlilo ngoba lokhu kungenza ukuthi kulumathe kuqalise i-Third World War nxa kungaphathwanga kuhle nxa kungabanjwanga kuhle ngoba amazwe amanye lawa azozahlale abukele kusenzakala ukuyidlizwa lokubulawa kwabantukazana ngendlela enjengaleyo yikho ukubona kwami khona lokhu bawatu
umfundisi Raphael Mthombeni ukhonza eBrethren in Christ Church njalo ochubungula izombusazwe ezimele ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 esethalas khona lapha eMelika uGibbs Dube uphinde waxoxa ngodaba lolu loSheikh Bilal Gwenzi okholo lwesimuslim
usizo sibili iAmerika ingahambisa kodwa njengoba sikwazi uBiden ingqondo zakhe ngeze double standards ufana legundwane liluma livuthela lenzi ngani ngalifuni igazi kodwa lena lifuna ukulimaza usizo ingahambisa sibili uBiden ende luyamukeleka kodwa isifiso sakhe ayisiso sokusiza ngesokuthi abantu bengabona ububi bakhe wena ungathi uvumele ukuthi abantu bebulawe then usibanike ukudla ufuna ukuthi befe besuthi yikwakufunayo ufuna ukuthi befe besuthi into ekhona kuphela yena ukuthi kakhuze lo umna wakhe u-Israyeli ukuthi evisele ilizwe kubanikazi akavisele ilizwe kubanikazi then bingavisela ilizwe kubanikazi hayi sibona sibili kuyalunga sibili ngoba sifuna ukuthula lapha emhlabeni sifuna abantu behlalisane kuhle sibili ilizwe latshontshwa leli iPalestine yatshontshwa kade sabantu babasela lizwe so abantu kababiselwe ilizwe labo
pho uBiden kumele enzeni lapha Sheikh Gwenzi
so lolu usizo lwe-America hayi ngolokwenzela ukuthi umhlaba ungaboni ububi beAmerika utandi wecabanga ukuthi hayi iAmerika hayi lilizwe elihle liyasiza sibili kodwa hayi ifuna befe besuthi abantu labo ngoba kade sibayalamba so abantu beAmerika inganika ukudla lokhu abantu kabasaboni ububi bayo
lo-ke bekungusheikh Bilal Gwenzi okholo lwesimuslim limuze xoxa lapho lo Gibbs Dube weStudio 7 ewobulawayo kulesizalwane esezimbabwe umnumzana Tafazo Manyika ozithi usexotshisa amalunga ebandla lezanu PF angamashumi ayisikhombisa 70 asedalela ephalamende amalunga la aqoqela umnumzana Tongai Mnangagwa mntakamongameli welizwe abambathi ntambo bakarhulumente abanjengonkosikazi Stempiso Nyoni labanye umanyika utshele iStudio 7 ukuthi ungumsekeli kanobhala jikelele ebandla lezanu PF ngakho-ke kulamandla ukuxotshisa amalunga ayidalela ephalamende angasalandeli iziqondiso zebandla leli kuthi usehambise incwadi yelamagama alawo abaxotshiswayo kusomlomo oyidalela ephalamende umnumzana Jacob Mtenda iStudio 7 ayenelisanga ukuxoxa laye umtenda ngoba ubengadobhi umakhalekhukhwini wakhe Okokela amalunga awezanupf etalele palamende mnumzana Togarepi Pupurai uthi yena akabamazi uManyika. Upupurai uthi wehlulekile lamhla ukuthola incwadi kaManyika etalele palamende. Umabhalane omkhulu wepalamende mnumzana Kennedy Chokuda ube ngaphendulelayo umakhale kukhulini wakhe ngesikhathi edingwa iStudio 7 ukwenzela ukuba achaze kabanzi ngodaba lukaManyika lolu. Kusanda kugqotshiswa njalo amalunga edalela ephalamende lamakhansila ebandla le-Citizens Coalition for Change mnumzana Sengiso Chuma Chabangu ozithi ungunobhala jikelele webandla leli. Bayamphika abasebandleni le-CCC. Uhlaziya loludaba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Joseph Chuma okudalele ZANU-PF Central Committee.
Kodwa bona bakwenza ngenxa yokuthi into yabo vele ayihlelekanga, ayila ma-structure, ngayila constitution, ngayilani. Iparliament nxa i-withdraw abantu ithatha incwadi evela ephathini yona leyo esiphosa abantu bangabondi babuye eparliament. Thina siyakwazi ukuthi kona bakhona abantu vele ababesifakiwe province by province ukusayinela ama-candidates ethu ukuthi bamele iparty yethu kuma-elections whether ku-council kumbe eparliament. And siyakwazi futhi ukubona sine-structures ezikwanileyo, sine-presidium yethu egoqela upresident labasekeli bakhe ababili, u-national chairman, bese kubuya u-secretary general wethu ubaba uMpofu okhona elimaziyo lonke, ongaphumputwayo, ongadingwayo, okwaziwayo ukuthi nxa ukhuma ngeZANU PF ungathi upresident ubani, uyakwazi ngubaba uMnangagwa, ungathi uvice president ubani, uyakwazi kulo baba uChiwenga, kulo baba uMohadi, ungathi national chairman ubani, uyakwazi kulo mama uMchinguri, ungathi usecretary general ubani, uyakwazi ukuthi kulo baba u-Obedinpofu. So thina kwethu kuhlelekile. Bona ngale nto bona yikho phela uzwile ivili yena uChamisa uzikhumbula yedwa athi akula muntu oleposition ngaphandle kwakhe yedwa. Abanye laba phela basebenza ngendlela abangabesebenza ngayo, yikho bona kugcine kubuya omunye umuntu wathi yena unjani ungu-secretary general. Ngapha yethu sihlelekile, izitredele zonke zikhona, akula muntu ongekhoyo phakathi kwabantu.
Ye, kodwa-ke uzakwenzani manje umndeni lapho njengoba incwadi sihambile?
Usuzomsebenzi lokwana ngoba thina iparty yethu ilayo and i-letter head yethu iyazakala ukuthi i-letter head enjani. Konke kwethu kucacile, kukhona ama-specimens angikhona akhona even eparliament balawo. Abantu abasayinayo bakhona baziwa bonke, so thina akuna nto esiyicabangelayo kumbe esiyidingayo. Lowo nje umuntu nje oziphuphelayo nje ofuna ukubisa ilongeni ingxabangxoza nje ezingekho, kodwa thina singabantu abahlelekileyo, abantu abayazi into abayenzayo.
Umnumzana Joseph Chuma usebandla leni le ZANU PF udalele Central Committee. Limzwe xoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eWobulawayo. UGibbs uphinde waxoxa nje ngodaba lunye lomnumzana Promise Mkhwananzi, isikhulumeli sebandla le-CCC.
Yes, kuzwile lokhu ukuthi unobhala jikelele weZANU PF umnumzana uManyika selobe incwadi elobela uspeaker wePhalamende umnumzana uMdinda. Esithi yena kulamalunga ephalamende ebandla labo leZANU PF asebebarekholile abangu-70. Izwe inews esisizwayo ke lezi kumaphephandaba lalapho kufuma khona inews.
Ulikubona njani khonokho?
Thina njenge asilambono njengabantu bethu sikhangele nje ikakhulu ukuthi ubaba uMdinda uzakwenzani, but sikhangelele ukuthi ngomthetho ofakileyo yena kufuze ukuthi abhalele iphalamende incwadi eyazisa ukuthi sekulamabandla eZANU PF angu-70 arekholiweyo, abhalele izekhe njalo incwadi ebazisa ukuthi sekunamamembers angu-70 aserekholiwe. Kodwa okukhulu kakhulu kwakhona konke yikuthi nxa sekunjalo sokusitsho ukuthi konkona phakathi kwa-210 amamembers ophalamente ethu sesile less than 2/3 abayabe sebefele ephalamente, ngoba abaningi bakhona seberekholiwe, okuyikutho ukuthi sokumele kube sokule esingathi ngesithiwa i-constitutional crisis. I-government isikholapsile. Ngalokho-ke uMnangagwa labanye bakhe sebemele babizele ukhetho olutsha olumgceki kade sivele silubizela thina sithi ukhetho luka-2023 aluhambanga kuhle.
Kodwa ubona ngani kungenzakala khonokho?
Kufuze kwenzakale nxa because laba bantu abarekholiweyo, labanye abarekholwayo, kusho ukuthi iphalamenti sile less than 2/3 abantu abakhona. ngalokho sesile constitutional crisis, uhulumende sekholapsile, kufuze kubuyelwe kube lokhetho olutsha oluzakhetha uhulumende ofunwa ngabantu. Konke okwenzakala kwama-recall lokho kutshengisa ukuthi abantu abala confidence kukhetho elwenziwe eZimbabwe. Abatho abantu bale confidence ngento zonke zona ezazenzakale. Ngalokho thina lokhu siyabona ukuthi kuyasisekela umbono wethu ukuthi kumele kube lokhetho olutsha oluzakwenza ukuthi kungabi lama-recall la esiwabonayo, ngoba lokhu kutshengisa ukuthi kule problem ngokhetho lwayenziwayo.
Umnumzana Promise Mkhwananzi, isikhulumeli sibandla le-Citizens Coalition for Change. Limuzukoka lapo ulo Gibbs Dube wa Studio 7 ese Harare. Abasakhulayo baveza imibono etshiyeneyo ngohlelo lwezinqumo ezihlelwa nguhulumende akhangele ukuziqhuba ngehloso yokuthuthukisa abatsha ule Youth Strategic 5-Year Plan. Abanye bayalusekela, kodwa abanye basithi uhulumende kasoze agcwalise izithembiso zakhe. UTobias Mzingwa usethulela lolu daba.
Lanxa ugatsha lwendaba zabasakhulayo luthembisa ukuthi eminyakeni emihlanu elandelayo abatsha bazathola imisebenzi, izimali zokusungula amabhizimusi, ukubafundisa imisebenzi yezandla lezinye inhlelo zentuthuko, ontanga abaningi bathi abathembi ukuthi uhulumende uzagcwalisisa lezi izithembiso. Umsekeli kamqondisi obona ngezokufundiswa kwemisebenzi yezandla ugatsha lwendaba zabasakhulayo unkosikazi Sifiso Takavarasha uthi abatsha bakhangelele ukuthuthuka kweminyaka emihlanu elandelayo.
Sikhangelele ukuthi through ama vocational training institutions ethu esilawo afika ku 63 sikhuthaza ama youth ukuthi bahambe bayefundela imisebenzi yezandla. Sikhonapho njalo sile bank eyimpower bank, kuli bank lama youth. So i 5 years ezilandelayo sibili kumele ama-youth ethu akhangelele sibili ukuthi bazaba lokusizakala, ngoba lolu lugatsha olutsha singathi new ministers, young and very energetic.
Kodwa osakhulayo waselupane umnumzana Mpumelelo Nyoni okhokhela abatsha enkonzweni ye-United Congregational Church of Southern Africa uthi kasuthiseki ngokuthi uhulumende uzenelisa ukufeza izithembiso zakhe.
Konke lokhu ngiyakubona kuhle, kodwa ngina confidence ekuphumeleleni kwakho. And i-confidence yami ngiluza ngenxa yokukhangela emuva ukuthi ama-policies ake abakhona before, kodwa azange ya-implement. And so angila hope yokuthi lanxa ngikhangela phambili wona lawa matsha khona wona aza-implement.
Emhlanganweni oqoqwe ngabogatsha lwabatsha osolwehlukaniswa lonyaka lolwezemidlalo, uhulumende uthe abasakhulayo bazathola amathuba okuthuthuka enhlangothini zonke zempilo, ikakhulu kwezomnotho, ukwenzela ukuthi benelise ukuziphilisa. Osakhulayo umnumzana Constantine Mpofu usebenza lentsha yaseMatobo ekunhlanganiso yeMatobo Youth Initiative. Yena uthi ukuqhutshwa kwenhlelo zokuthi abasakhulayo bethole izimali zokusungula amabhizimusi ebhanga labo le-Empower Bank zilongcindezelo.
We actually need also to have a scientific study on the progress of those loans, the people that have access to those loans. How have they fared? Are they better off now or are they back into the where they were before they accessed those loans?
Isifundise University of Zimbabwe, unkosikazi Mayebonge Mhlophe, uthi ukuzinikela ukusebenzela ndawonye labatsha kundingeko zabo yikho okungabangela ukuthi izinqumo zikahulumende ziphumelele.
Mina ngibona isifiso sikahulumende sisihle, kodwa kufuna ukuthi abantu besebenze ndawonye ukuze thina lathi sifele ama-benefits. Okuthi uhulumende ufuna ukwenza konke eyedwa yikho okwenza imizamo yakhe ingaphumeleli. We should own ama-programs lawa njengabatsha. I just hope akusizi ithembiso kuphela, kungasoze kube le-action.
Ingcweti ecubungula indaba zabontanga ekwele South Africa, umnumzana Bhekimpilo Ncube, uthi kulobandlululo kunhlelo zokuthuthukisa abasakhulayo okubangela ukuthi ontanga bengamthembi uhulumende.
Sesibonile ukuthi ngensuku ezidlulileyo imisebenzi leyi ilabantu bayabayiphiwayo, njalo imisebenzi leyi ayikayeneli, yikho uzobona abantu sebephuma elizweni. Kudala beyihlabela leyo ngoma, hayi siyazi sonke ukuthi asonto esingathembela kuyo. Endabeni zamaloni, hayi themba sonke siyazi ukuthi amaloni ayisiye wonke umuntu omusha ofinyelelayo ukuthi awathole lawo amaloni. So ngokunjalo ke ikwini okutshintshileyo eminyakeni edlulileyo kumbe ensukwini ezidlulileyo ezayenza ukuthi leyo vision iphumelele.
Ezinye ingcwethi ezicubungula indaba zabatsha zithi kuza kuba lukhuni ukuthi ontanga bethembe ukuthi uhulumende uzagcwalisisa lokhu akuthembisileyo ngoba eminyakeni edluleyo uveze ukuba umlomo awugcwalelwa mfula. Abanye abasakhulayo bathi bengathola amathuba okuya phandle kwelizwe bazawamukela ngezandla zombili. Inani labasakhulayo abakwele Zimbabwe likhangelelwa ukuba ledlule isilinganiso esingamachumi phose ayisikhombisa 67.7%. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Kwamanje ke, wathi size abanye babalaleli bakaStudio 7 besipha imbono yabo ngokuphathelane lempilo.
Suku 6.6%. Umnotho okhuphuka ngesikhathi samavoti kwenze njani ngamanga ukhutshulwa ngobani ngoba kula bantu akula namabhizinisi akula namafemu ukhutshulwa ukuthi betshontshe igolide yile ikhuphula umnotho yazi umbuso waseZimbabwe. So hayi amanga aluhlaza joko amanga aluhlaza joko and futhi ayinamahloni uma isithi umnotho ukhuphukile ukhuphuka kunganana ukudla kudula kangaka Kuzisubuhlungu kakhulu lokho mpela okukhulunywa ngeZimbabwe sikubona kuphuma TV.
Mina mangazayela abagxeka uThabang. Futhi uThabang bamgxeka bathi umthengisi, izanu. UThabang waye kungalalelwa izikhalazo zikaThabang ukuthi uThabang ukhala ngani. Kube sokuzama ukulungisisa izikhalazo zakhe. Othamisa ngomtando wayiphikisi. Bafuna ukuzenzela nje emathebeleleni. Okuyinto yalwa nguThabang ekhulunywa ngabantu bemathebeleni basivukeni. Sekele kulokho esifunza izinto ngabantu baseHarare.
Labo ke bekungabalaleli bakaStudio 7 besipha imibono yabo ngabakubona kusenzakala empilweni zabo. Ku Live Talk namhlanje uhlelo The Connection sikhokala abasakhulayo ubana sizwe imibono yabo ngokuqhubeka kokulwisana phakathi kwele Israel leqembu lebutho ele Hamas lakwele Palestine eGaza Strip. Bonike isikhathi sethu kasisavuma ukuba siqhubekele phambili silokhe sisonke kodwa singeke hlukani kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebesilazo ebezigokela. Umthetho ndaba waphezulu wakwele South Africa owePretoria High Court usuchithile isicelo sikaMphathi Ntambo wendaba zasekhaya sokuthola imvumo yokuphikisa isinqumo sawo esiphathelane lengwalo ezeZimbabwe Exemption Permit. Umongameli Joseph Biden wele Melika ukhangelelwe ukwethekelela kwele Israel lakwele Jordan kusasa lapho ke azaxoxisana lenkokheli yamazwe la ngempi ephakathi kwele Israel leqembu elebutho ele Hamas. Kulesizalwane eseZimbabwe umnumzana Tafatswa Manyika yena ke othi useqotshisa amalunga ebandla leZANU PF angamashumi ayisikhombisa 70 asedale lephalamende yena ezithi ungumsekeli kanobhala jikelele weZANU PF. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.